Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 1 ngwabakazi 2022 noChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela isigaba seNorton edalele eParliamente umnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye unkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga wokuthi wamdlwengula. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kulelo lokithi elithiwa yimigalo.
Indawo leyo ungabantwana kuloko kobuKristu okhoprate 6 njengoba ngitshilo bekusokungena uhambahamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibaningi.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlangano sokubanjwa iganyavu kwabesifazane abayisithiyagalombili sikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu.
Kunokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu njalo babaphe izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigaba seNorton edalele eParliamente umnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye unkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga ukuthi wamdlwengula. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana eTwitter ephejini lenhlanganiso yeZimi, uMlizwa uthe uMtami waqamba amanga ukuthi wathathelwa ubuntombi ngowayethandana laye owayengumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, kodwa esithi nguMnangagwa owaqala ukumdlwengula ngesikhathi engakathandani lo Moyo. uMlizwa uveze lapho okwalotshwa ngumtami kuTwitter esithi uMoyo nguye owamsusa ubuntombi. uMlizwa uthi ngalokho kumele konke akukhulumayo umtami kukhangelwe kabili ngoba kungelaqiniso. uMtami uthi wadlengulwa ngumongameli Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elithumi lanhlanu, wasethandana lo Moyo ngemva kweminyaka emihlanu. Amapolisa akwele Australia habikwa ecwayisisa lolu daba. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokithi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zaloba incwadi yezikhalazo ipetition eyasayinwa ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengisa utshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. Esixoxele sinye isakhamuzi sesizinda umnumzana Ray Phiri ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise okoRichard, endaweni okuthiwa kokoRichard complex, lapho kule kwama shop okuningi barenta khonapho. Laba bemigalo ibude bengabanikazi bebutcher leyo. Ibutcher leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha kuBeckert emuva kwebutcher leyo bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwayo lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as abo grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho ku form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu abo form 4 laba ama local form 4 khona lapha khona phe benhlathi begcwala khona apho. Indawo leyo bekuyindawo edingcwele kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibutcher ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye lapha abantu bekungeni indawo ingena order njalo kuthi ngeva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolice kodwa amapolice amanxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babalo kungela into abayenzayo bephuma lapha ebusha sebethela amapaper bag ezinyama lapha kwabasobala ukuthi khona no sebedizile usithi nxa kuya reporta bephonga ukubuya bebuyele ngeva kwesikhatshana lapha before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio haw abantu bacela sebebona ukuthi lapha kulokudizwa nokuthize bayafika ngakho umphathi we station police station hayi lakwakuzange kwanceda ngalutho laye umphathi station akula into ayenzileyo lakutshengisa ukuthi laye ebengumuntu ode edizwa abantu basesithi hayi thina sesisadinwa ngokuthi silungisise indawo ethu ngoba indawo le indawo engcolileyo indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho indawo le bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela indawo le ungabantwana konokukobugrist okograde 6 njengoba ngitshilo bekusoku ngena uhamba hamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisiba sisibanengi le chabalala clinic is recorded i high level transmission diseases especially from this particular place sesizinda inxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama 50s laba 60s bebengakhe labo bokhulu bangkhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana konokuncane kambe shoshwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho asokuhlola lo na ikuzulu lingasani so kuthe sokwehlula into zamapolisa lezi izakhamuzi zaqonda kona ngale ucommissioner zabhala ipetition yasayinwa ngama residents esizinda through i resident association bayihambisa khona ngale e police station commissioner bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kwinto lokho kwemigalo ngoba khangelanini kho since ivuliwe imigalo so labantu abaningi beloko bebulawa bevela khona phe migalo nxa ningaseze lungisisa indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho siwufake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezobaziwa ngumpresident Mugabe bona abantu bazithulele ngabantu abapeace-loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo abantu abadangerous akuzange kwathatha isikhathi esithi ngoba babesebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sisayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu hawu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona ejike uthengise utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa
umnumzana Ray Phiri isakhamuzi sesizinda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana abayisithiyagalombili sikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixuku labalingisi abagoqela abesilisa abalitshumi labesifazane abalitshumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenzi eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixuku labesilisa abedlula ithumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwe ngolabesifazane abayisithiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa oleminyaka elithumi lasithiyagalolunye 19 udlongole ngabesilisa abalithumi. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha kwesaba ukukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe unkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya yethu sihamba
manje sithathini ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlwenguli sinabantwana abantwana bamantombazana impilo zabo nje isisengcupheni isafety yabo ayikho guaranteed unokukholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabe phezu Jesu ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Umunye wesifazane weZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani singakhangela ukuthi ubuya kuphi sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze intukuthelo enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihlonipheni abantu bomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzalwe mpela ezindlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenza.
Umphathi ntambo ogatsha lomapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotshekeja abasebenza kule migodi kanti ucatshangelwa ukuthi izalwane zasele Sotho. Uthi basalonda njalo ukuthi indaba kwabesifazane laba abane babo bengadlwengulwanga kuleli qula nokuthi indaba abesilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulo mdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlwengula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa ulabesifazane abedlula izinkulungwane ezilichumi 10,818 abadlungulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6,083 kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi namuhla eHarare kukhulunywa ngodaba loholo. Lokhu kwenzakala ngemva kokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende ngeviki edluleyo okwamalanga amabili okungalandelwanga izisebenzi eziningi. Kolunye udaba ugatsha lwezemihloliso olwezimsec solwengezelele amalanga okubhadala imali yemihloliso kagrade 7 or le-A level ngenye njalo iviki. Ilanga lokugcina lokubhadala bekuyiviki edluleyo kodwa sokuza kuba ngolwesihlanu oluzayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labazama ukuzibulala ngoba belemicabango egijimayo istress libikwa liqansa kobulawayo. Leli phepha ndaba lithi kulabantu abangamachumi amahlano lasithoba minembili 58 abasiwa esibhedlela ngemva kokuzama ukuthatha imphefumulo yabo kodwa kwehlula.
Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi amankampani amaningi aweZimbabwe akhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano lawa kwele Zambia. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba inkampani ekhuthaza ukuthengisela amanye amazwe eZimtrade iphathise amankampani eZimbabwe angamachumi amathathu embukisweni wezamabhizimusi kwele Zambia kuyona le iviki, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kubasakazi be-studio service 7 kwi-studio 7 oNtungamile Inkomo nabo Chris Gandhi. Kulinjani kodwa sihlobo zami umhlaba wonke jikelelayo. Mina ngiyaphila ngingu-Lazarus Kumbo obuya endaweni yakoDupute esigabeni sasedihilo. Ntakwezwakala bakithi inkulumo ekhulunywa yilaba ababala abantu. Laba bantu ababala abantu ngileqiniso lokuthi mina ababala abantu ngendlela eqondileyo. Ngoba mina besekhaya ngesikhathi bebala abantu kithi khona le Plumtree bebefika bebuza ukuthi umuntu olele lapha ovuke lapha nam ayohlala khona lapha ovuke lapha nam kusho ukuthi wena uma ungabe kade ukhona ekhaya ungavukanga khona apha sithi mhlawumbe usemlageni emlageni kabafikanga babephelele emakhaya kuphela efika bebuza lezo zinto bazabayazi njalo ukuthi abantu bangakanani bebuza abantu abalele khona apho kuphela bengabuza abantu abahlala khona apho leqiniso lokuthi uma ubala ufanele ubala ukuthi abantu abahlala khonapho. Ngingabi mude kakhulu lami, ngizama nje ukuthi ngiqondise laphana ukuthini abantu baningi bona emathebeleleni. Njalo ingxaki yesilayo emathebeleleni yenza ukuthi njalo abantu bengabe baningi kakhulu njengezinye izizwe. Ikuthi thina sikhule kusetshenzwa lapha eGoli. Abantu abaningi babalekela lapha eGoli, abanye balabantu wabo khona lapha. So into enjalo yinto efanele ilungisiswe ngokukhitshwani izano PF lekaGawula. Sikhiphe sihlangene singabantu banye kungakhethekile ukuthi kulomthwakazi kulobani ezilonke kungaba leso nje lokubangula la meva ayini ayizano PF kungaba into enhle singabambisana yabo.
Salibonani bathakazi be-studio 7 labalaleli, ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi. Bese ngikhuthaza abalandeli bonke besisisi ukuthi hamba le-register ukuvota. Alokho kwenziwa izekhi, izekhi siyacela isixolele ukuthi ngayezwa ama-audits izekhi ekuyele ukublokiwini sizana bayabona nje lizwe leZimbabwe zelifile. Amatitsha kahola abafundisa abantwana bethu kathesi bafika abantwana behlale ilanga lonke umntwana uyabefundisa update eyi-1. Yabona nginxa ukuthi utitsha yabe le stress uyesibhedlela kula mithi sokumele ukuthi liphile ngamasejari. Yikuhlupheka khonkyani izekhi yabithatha imali idizwa izanifa isikhwameni khohlwe ngabantu. Kathesi umuntu engabulala umuntu uyahlala 1 week esitokisini sephandle yayekuyele kuthona sicala ke 5 years. Ungakhuluma iqiniso sobuwothi uvalelwe uyepika vele eZimbabwe iqiniso lingumuntu. Umgabo wakhuluma wathi munye andifunga and sesimfunga and siyamcabanga umnaka kuthetha ilizwe after 10 days ilizwe selibulele. Uthetha ilizwe esandleni kamgaba ijigis liyi-10 cent namhlanje ijigis ngeke uze ulithenge eZimbabwe. So umbuso nalena sibe sizama ukuwukhipha thina. So abafowethu laba babe sithi bona thina sivuke yeshonalizimu kwama kwathini thini no thina sivukile thina savuka kudala yikho singakulandeli khonkyani okweshonalizimu yabo abasitshela khona. Umuntu walwela ilizwe leli uJoshua Mqabuko Nkomo lama ovethi balilwela ilizwe balibambanisa. So vele ukuthi kuthiwe sibe sesivuma thina sitshela kuthiwa ilizwe liyaqunywa nini abantu belamba. Ungakhuluma ngento ezenzakala after 40 years kumbe vele ingafi yenzakala empilweni zethu. So thina sihlupheke thina sikhuluma ngomuntu ofuna ukulungisa ilizwe next year sibone lathi funa sesisele 2 years siphila ke. So sifuna ukunandi lathi eZimbabwe kukhanya ukuthi obaba bethu balwela ilizwe. So thina sithi phambili ngesisi phambili ngeZimbabwe. So vele sihambeni siyevota ngobuningi bethu singalekha kathesi zani ibuyele sizothwala nzima. Sihambeni ngobuningi siyevota singadoni. Sikhuthaleneni sonke siyevota izani PF izophuma kuphela siyabe sikhuleka kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzoze sizwe kuphela. Izekhiyo nale yabaRoba yena lo yabe thengwe ngemali sikhuleke uNkulunkulu ngelinda ngamtshaye ngesifo. Kubala ama results bese sibhedlela ngoba soze thina sibulawe ngumuntu umuntu oyabe efuna ukusutha yena lemuli yakhe kohle ngabantu beZimbabwe. Yabona
abantu ngeke bekwazi ukuvota uNeki. Thina sasezilonda sizintandane abazali sibebulwa yibo labantu beGugurahunda cholo chenot. So sivotela bani ithini phela masikuvotela sizosibonisa kusawa na namadudela yabe ground asilesabi yena lasifuna labazali koma thina sifundanga lena inothe namhlanje uyiphumelela ukufunda kodwa uthi sina siyavota sivotela abantu phezu kwabazali bethu abafayo labantu bethu abafuthi abafayo asivoti thina cholo sono dibele zosibulala futhi nabantu bakamnanga kwena izikhebeni livoti sabantu enkani abantu bengalifuna ukulivotela nabantu bakamnanga asilivoteli thina cholo sono kanti libuye futhi sizenza konke yanela kwenza ngo-1980 asilincenge sisabe futhi
salibonani salibonani basazi bakasidikisekini injani lina lisilethela iindaba ezihle utungamile inkomo Gibbs Dube labo sithandekile Mhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizizwe nje ibongiwe hhayi ngiyalibingelela egama lamoreni thuma ngisemadogonye esigabeni sikabhango induna ngobhango ngisangumatenga so hhayi ngisithe kungikhuluma lami labafowethu lapha ngisithe hhayi nanti nanti qembu elihle CCC asambeni olutsha siyeregister siyeregister 2023 sibona nokuthi siyangaphi 2023 same siyeregister ngokuningi ma-champion bantu lonke nje sibe ngama-champion sonkeni same siyeregister sonkeni bantu benkosi beZimbabwe yeZimbabwe ngethu ayibe ngethu next year 2023 asiyibambeni ngezandla kuze sithole imisebenzi mayuthi sithole umsebenzi eZimbabwe lisebenze kahle ama-diasporans ebebekhona lapha ekhaya ababuye bezoregister ama-diasporans bezoregister kuze 2023 maybe bengathola inhlala kahle lapha emakhaya eZimbabwe.
Ngike ngibulise yini kasakazi beStudio 7 kanye nani lonke balaleli bomsakazo oyingqungquthela. Ngingamafishane nje mbezengisithi ukubamba indaba yasematopo leyi ngazi ukuthi nami ngizoyiphatha kanjani. Mina nje isimanga sakhona esokuthi bayayibiza mpela bethi ngu-Ward 20 wakhona ukhansela wakhona ngubani ngoba ungaphi ukuthatha nje iplazi ukuthi iplazi lelana ngu-Ward bani lingenabantu lingenakhansela. Njalo u-Angiston Sibanda lo okhuluma nje khulumela leyo ndaba sometimes kwamele like limhluze naye limbonisise ukuthi naye vele akekho lapha khona hayi ungumalulwane oligundwane kakwazi ukuthumiwa. Kwesinye isikhathi uyamthola ekhuluma mpela elwela lonelibandla elisiqilayo thina so angeke sikuthembe. Yani lo kansela nje wakuthiwa ku-Ward 20 ukhansela wakhona akabe nguye okhulumayo hayi ukuthi kuye kukhuluma u-Angiston Sibanda. Ngiyabonga okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kwesikhubokhubo.
Sanibonani kustudio 7 sanibonani kwangapho njani bonke mthwakazi omuhle mthwakazi okucelekileyo viva mthwakazi mina lapha ndesiqongoselo kakhulu esenzakala kakhulu emakhansilini la khona lapho abusayo kathesi ngoba kule ndawo ezenzakalayo ezokuthi iland delivery ikhanya iland delivery ikhanya vele ama-charges awo akusecret angana waqedakala ukuthi aphuma njani izitendi nxa zisaphuma sozifihliwe njeendaweni ze-virtual force lapho engikhona izitendi zakhona azitshelwa lutho ukuthi abantu ziyakuchajwa njani asikwazi ukuthi bafuna ukuzichaja overcharge ukwenzela ukuthi abantu abaningi labana abayehlulekayo kungabiabalengelazimali ezizwayo bahluleke ukuthi bafinyelele ukuthi bazibhatalele. So bengicela ukuthi sikwanise ukuthi balungise amasinyane into zona zinga-afektha abantu abaningi. Siyabonga Studio 7 ngiyabingelela yimi ufanele Mpofu vele igolutshena komloyiswa khona ngalezitolo ngicathisa abantu bakithi ubingelela ubaba omncane uHoward komloyiswa kwangapho njani ngizama ukuthi abantu batshintshe njengobaba ngisobhuli tshintshalela abantu batshintshe bantu iZimbabwe sifile lokhu befika berojwa abantu bezanu kwangapho emakhaya lokhu bebavotisisa ukuthi bavotele zanu izinto zidulile khumbulane ezibhedlela kulamithi emakliniki bompilo ungagulwe admitwe esibhedlela kulamithi ozayithola kodwa bona babe buya lezinto ezingenamsebenzi emakhaya berobha abantu bethi nak kuloku besenze ukuthi sikhole nithi seliphathe imali lo ngamadola lokho abaqhuluma ngakho phathe isiphedlela kula madokotela kula mihla fundani ukuthi inxa befika besithi babuya lalokho kwizinto kwabafuka bezeropa ngakho emakhaya lina batshele ukuthi kathi kathi isiphedlela sokula madokotela yini sokule imithi yini hanti abantu vele babe befukuropa ngokuthi abantu emakhaya babekwazi ukuthi hey abakwazi ukuthi lapha kulani isiphedlela kulani hey imigwaqo ifile imigwaqo ifile ngosize enkaya orotwa lo kodwa bona babe befukuzwa ukuthi hey imali igolitshena ngapho iwinisanu iwinisanu njani ibizelinje libolilelinje so abantu abazama ukurejista bavote emakhaya bavote bangavoteli zanu batshintshi bavotele nomisisisile kodwa umthwakazi ukhona phela sikhumbule kulo mthwakazi ongezakhulula abantu besindebeleni sifuna nje kuphela ukuthi kutshintshe izanu siyabonga ibelele bonke kwangapho kwegolitshena kumbe isezitolo komaundula konabo sesebatshona bejayiva khona abafana abaningi
Hello Studio 7, hello Studio 7. Angeke imbizi kabahlaziyeza umbusazwe. Kungani South Africa ingaze yenze xenophobia? Asozuza amazwe sentshonalanga Britain labo America besithi human rights abuse. Kungani? Ngicela abahlaziyeza umbusazwe ukuthi ke bengichazise ukuthi South Africa ingaze yenze xenophobia abayikhondemi. Yabona.
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, udaba lokuthi owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe ludale ukuxokozela kubandla lama-Republicans. Abanye bathi imbali ka-Trump ikakhulu ukufuna ukugenqula impumela yokhetho lwedluleyo izamgwenxa, kodwa abamsekelayo bathi umnotho welizwe leMelika wawungcono njalo lempi ye-Ukraine leRussia yayingeke yabakhona phansi kombuso wakhe, ngalokho kumele aphiwe elinye ithuba. Sixoxelo landela izombusazo weMelika umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Baba uGandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesiya sikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezametheswa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha eza kusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitya sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty General Clinton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena, sixhumanise izinto zibe nengi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ikuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kulelicele lamademocrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu ngakusayidi likaDonald Trump.
Umnumzana Zenzo Nkomo walandela izombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7
7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omela isigaba seNorton edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa wethule athi ubufakazi bokuthi uSusan Mutami uqamba amanga. Izakhamizi zelokishi lesizinda zimanyene zavalisa ibhawa elithiwa imigalo ebelimemethekisa ubudlwangudlwangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.